Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa umbuthano wokukhumbula umlweli wamalungelo oluntu eyintatheli zindaba uIthai Dzamara owanyamalala ngombimbi 9, 2015. Uhulumende weZimbabwe uthi sesungula umsebenzi wokulwisana lodubo lwentuthu ephazamisa umoya ophefumulwa ngabantu kanye lomkathi ngemva kokuthola usekelo lwemali yokulungisisa inhlupho eziphathelane lalo msebenzi. EleZimbabwe lelo Botswana asevumelene ukuthi zinikane iziboshwa ziyeqedisa isigwebo zisemazweni lapho adabuka khona. Umongameli Donald Trump wethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokugqiba umnyaka esembusweni owe-State of the Union lapho akhangelelwe ukuphatha udaba lwabokuza eMelika olwe-immigration. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sihlaziye ukulondolozwa kwamalungelo oluntu nalesi kukhunjulwa ukunyamalala kuka-Ithai Dzamara. Thumelani imilayezeleni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-1580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuwhatsapp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.